Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Vuka njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngolwesihlanu mhla ka 20 kumpandula 2019 ngontungamile inkomo. Endabeni zethu lamuhla.
Ludabo olutshengisa ukuthi abantu abasakhululekanga ukuthi bakhulume intando yabo njengokuvunyelwe yi-constitution yelizwe lethu, i-freedom of speech.
Udokotela Peter Magombeyi yena obethunjiwe watholakala izolo ubikwa evalelwe ngamapholisa njalo amagqwetha akhe alelwe ukuthi ambone.
Akula muntu okulungiseleleyo ngoba kufakwe kuma-social media nakuboradio balutshwana abantu abalaleli iradio.
Umasipala wakoBulawayo uthi uzavalela uZulu amanzi namuhla aze ayewavula njalo ngesonto. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Udokotela Peter Magombeyi yena othunjwe ngomgqibelo watholakala izolo ubikwa evalelwe ngamapholisa eHarare njalo amagqwetha akhe athi alelwe ukuthi ambone. UMagombeyi utshele umsakazo weStudio 7 izolo ukuthi uzibone esesenyabira okuyindawo engamakhilomitha angamachumi amane usuka eHarare lapho athunjelwe khona. Lindawo iduzane lenkamba yamasotsha iNkomo Barracks. UMagombeyi uthe kakhumbule ukuthi ufike njani kuleyo ndawo lokuthi ulethwe ngobani. Kodwa uthe akukhumbulayo ukuthi ubekwenye indlu ku-basement lapho athi uke wachiswa khona ngamandla kagetsi enyaweni. Amagqwetha akhe athi usezandleni zamapholisa eLand Order. Nangu uMagombeyi exoxa lo sithandekile emhlanga weStudio 7 kuhlelo lwe-Live Talk ekuvumbulukeni kwakhe izolo.
Dr. Peter Magombeyi. Owathi sengiyabhira ngelele ukuthi abangani bami labapholisa bebuzondihlephe ngihambe endlini.
Usichasisele ukuthi lo cingo lwakho lukamakhalekhukhwini njalo ubatshayele ucingo wathi bebuye bezokuthatha, uluthole ngaphi ulelo cingo njalo ufike njani lapho okhona?
Yena le iphatha ithink ngelalike lingeyi-time zabukhumbule ukuthi wakhulile.
Kulungile. Uthe njalo kuyini okukhumbulayo okokucina ungakakhohlwa okuningi? Uthe wena bekwenye indawo esa-basement, ungasichasisela khonapho ukuthi kwakusenzakalani?
Akuna izinto eziningi engizikhumbulayo. Ngikhumbula ngithiyaswa ngamagesi lokhuya nakwenzakala emamovini ukuthi uyafayinyawo emanzini ufaka amagesi.
Ye, kodwa uyakhumbula ukuthi wafika njani kuye naleyo basement?
Udokotela Peter Magombeyi uthunje ngomgqibelo watholakala izolo lapho bekhuluma ku-Live Talk izolo lo sithandekile emhlanga weStudio 7. Amalunga ezanu PF wona athi udokotela Magombeyi ubezicatshele ngenjongo yokungcolisa igama likahulumende. Kodwa umgcini sihlalo webandla le-MDCT eMelika uMnumzana Dan Moyo uthi akala kuthandabuza ukuthi ngempela udokotela Magombeyi ubethunjiwe.
Well, ludaba olukhulu kakhulu lolu, I think olukhathazayo kakhulu engqondweni zabantu bakithi, ngoba ludaba olutshengisa ukuthi abantu abasakhululekanga ukuthi bakhulume intando yabo njengokuvunyelwe yi-constitution yelizwe lethu, i-freedom of speech. So kusho ukuthi into le ekaMagombeyi ngiyokwenzela ukuthi abantu besabe ukuphumela ngaphandle ngendlela abafila ngakhona, ngezinto izinto ezihamba ngakhona, ngoba sokusisho ukuthi ungakomplaina kuhulumende ngendlela abayenza ngakhona izinto, impilo yakho ayisekho safe ngoba ama abductions lawo ukuthunjwa kwabantu lokhu sikubona sekuyinto esivame kakhulu ukwenzeka elizweni lakithi. Kusho ukuthi i-rule of law ayisekho ngoba uma kuthi akusuye uhulumende okwenzayo lokho, kusho ukuthi abantu izigeleke ezenza le nto uhulumende akala control lazo ukuthi bameke sure ukuthi abantu besizwe seZimbabwe ba-safe.
Uthi yena kakhumbuli okuningi ngaphandle kokuthi lapho abegcinwe khona ku-basement ubetshiswa ngamagetsi. Uthini ngalokho?
Ya, lakhona futhi kuyakhathaza kakhulu lokho ukuthi abantu bayathotshwa ngamagetsi lento ezifana lalezo. And obviously ma uku-situation enjalo akwaziwa lokuthi bamnikeni maybe wokumenza ukuthi angasakhumbuli, kungenzeka ukuthi maybe bamnikeze amaphilisi noma yini or bamfosele ukuthi bazame ukuthi ba-erase into yonke ukuthi angasakwazi ukuthi bekusenzakalani. Kodwa konke lokhu into ekhathazayo kakhulu, thina sijabulela nje khona lokhu ukuthi at least usetholakele and uyaphila. Let's hope ukuthi mentally usase right, abazange bamoshe kakhulu, and let's hope ukuthi ngokuya kwesikhathi uzokuzwenelisa ukuthi akhulume ukuthi kahle kahle ngabo bani laba bantu abenze lento kuye, ngoba mayethe akasakhumbuli that means kusuka kube nzima even labomthetho ukuthi bakwazi ukuthi badingisise kahle ukuthi ngubani owenze lokho.
Abasekeli bezanu PF bathi uMagombeyi ubezicathele nje ezama ukungcolisa ibizo labo. Ungathini ngalokho?
Angizwisisi umbono wabo lowo mabethu bezama ukungcolisa ibizo labo. Sisi uMagombeyi akakhumbuli ukuthi akasakwazi ukuthi ngubani abamthumbayo. Izanu why yona isisiba guilty ukuthi kungcoliswa yona? Bayingcolise ngaliphi? Ngoba i-government amaphoyisa umsebenzi wabo ukuthi bameke sure ukuthi umthetho weZimbabwe uyalandelwa. And asingeke sithi amapholisa izanu PF. Angabe ngamapholisa acomplainayo ukuthi lento yenziwa ngabantu abafuna ukungcolisa bona, besizo-understand-a ngoba kusho ukuthi babezama ukwenza ungathi amapholisa awenza umsebenzi wawo. Ngoba kahle kahle i-rule of law kumele iqakathekiswe elizweni lethu. But the fact ukuthi kube lale pressure eyenziwe ngamanye amadokotela ukuthi lo muntu azavele, kuyakhathaza kakhulu lokhu ngoba kusho ukuthi if bekungela pressure ngabe laye kwenza okwenzakala kuyitaizamara damanje olokhu engaziwa ukuthi ukuphi after mhlawumbe 3 years, ngabe laye same thing yenzakele kuye. So thina sijabulela khona lokuthi at least amadokotela amile abambana ayimela ukuthi no umuntu wabo kumela aphendukiswe, and that's why sibona nangu usephendukile. So lokho ukuthi bethi ubezifihlile, ezifihle ukuthi kube njani ukuthi achieve ini, I don't think ukuthi i-reasoning yabo ile sense.
Umnumzana Dan Moyo ngumgcini sihlalo webandla le-MDCT khonapha eMelika. Umphathi ntambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube uthi umthelo wemali eyisilinganiso sokuvili ekhulwini uhulumende ayibhadalisa uZulu iyanceda ekudingeni ukudla kungatsha lwezempilakahle, ezemfundo kanye lekwehliseni imbhadalo yamabhasi ezubcom. Uncube wethu le amazwi la ngemva kwesinqumo somthethwandaba esokuthi umthelo lo wethulwa ngokungekho emthethweni. Kodwa izolo uncube uthe sokulungisisa lokhu phansi komthetho we-Finance Act. Umthelo lo wethulwe ngomfumfu unyakenye. Lanxa uZulu ekhonona ngawo, abanye bathi uyasiza kakhulu nxa uhulumende ethe wawusebenzisa kuhle. Omunye wabantu laba ngumnumzana Bekezela Madumafuzwayo, yena ohlaziya ezenotho.
Sometimes okunye kumele sikukhangele objectively nje izinto njengoba zinjalo. Okokuqala vele uhulumende wethu singakhangela kube se desperate ukuthi kambe i revenue angayiyenza njani ngoba ama taxes ese mancane angeke bathembe i income tax abantu abakwemsebenzini angeke bathembe ama company taxes ama company kawaseko and so on ama taxes lawa amanye amaningi afile ngoba vele ibusiness kayikho kayihambi so enye responsibility igovernment elayo ngeyokuthi idinge imali especially imali ze service delivery and for ikakhulu kakhulu imali ze welfare nalezi ze general social welfare yelizwe
singathi 2% leyilonqede ngezinye indlela
ngezinye indlela phela sibilisisi iloncedo sinqaka ukuthi baqinisithi bayisana lapha bayisa khona iloncedo olukhulu kakhulu ngaziye kwamanye amazwe abantu besithi sithola lokhu for free lokhu for free lokhu for free from government it's not necessarily free i-government iyadinga lapho kule revenue khona eningi iyefaka okuyi-tax inyana khona kungeze lithi booste incedise i-social welfare ufica ukuthi etshwaleni kuyafakwa i-certain percentage eprizini yotshwala emazweni abanathi utshwala kakhulu ukuthi imali ingene ku-government uthole kupetroli emazweni abasebenzisa ipetroli eningi ufakwa i-tax enjalo kwenzela ukuthi imali incedise i-revenue ye-government so ngezinye indlela babe le idea e-right i-idea yabo iyayisebenza ngoba eZimbabwe at the moment into le mali ekhanyayo ithena khona lapho emalini yena le eyama-ecocashi lanani esiyisebenzisa so bakukhangela maybe babona indlela abangathola khona imali ikhona lapho entweni okuyiyo ethena imali yelizwe eningi kakhulu ngoba kuma-ecocashi khona lapha abantu bengabonani imali encane sikhuluma of billions of dollars or millions of dollars ezithunyezelanayo ezibhodayo kuma-transaction wonke esiwayenzayo ngakuthi liqiniswa abasitela lona ukuthi imali le incedisa kubo zupco incedisa nga yinto engani inhle ngoba okwamaqiniso ibile lapha pha kungasahambeki edorobheni asithini ngakula mazupco nalawa i-50 cents esiwahlekayo ngakuthi imali ama-ecocashi incedisa ngobani kambe ngawogogo bahamba ngani edorobheni ngawo baba bahamba ngani emsebenzini okwamaqini ngoba amalayini esiwathola kumazupco suku zonke made kakhulu and abantu abalandaba balinda babe patient othenzethi amazupho lawa anceda isizwe nxa ukuthi imali le eyama-2% aphuma ku-ecocashi yikho lapha yakhona
umnumzana bekezela amaduma afuzwayo uhlaziya ezenotho ubexoxa ecingweni losithandekile mhlanga we-studio 7 umasipala wakobulawayo uthi uzavalela uZulu amanzi kusukela namuhla kuze kuyefika ngesonto idolobho lonke. Uthi njalo kusukela ngomvulo uzaqala uhlelo lokuvala amanzi okwamalanga amabili ngeviki ngenxa yokusilela kwamagetsi. UChris Kande weStudio 7 uxoxelo nobhala obona ngezabesifazana kuhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association unkosazana othilia Sibanda yena othi izakhamizi kazijabuli ngendlela ikhansili ethule ngayo lesi simemezelo.
Akula muntu okulungiseleleyo ngoba kufakwe kuma-social media nakubo radio balutshwana abantu abalale kwiradio ngoba vele uzayilalela sikhathi bani akula magetsi elizwe so ukuze ube kwazi ukuthi kuyenzakalani kusasa akukho lula ukuthi kusasa kuzaba lokunzima okukhulu iningi lingakwazi ukuthi amanzi vele ayavala so kuyisikhathi njalo sokutshisa akusoze kube lula
manje njengenhlanganiso yezakhamuzi alisozo likhalaze yini litshele umanisipali ukuthi kunsuku ezilandelayo kumzamele azise uZulu ngokugcweleyo
vele yona inhlanganiso ihlezi ilokuxoxisana thize lo manisipali ngibona kufanele ukuthi kumele sixoxisane naye ngendaba yesikhathi ukuthi ma kunolutho oluzayenzakala into yonke izakhamuzi kazitshelwe kule sikhathi zikwanise ukutshelana kulokuthi kuphome namuhla kuyinto ezayenzakala kusasa kukhulunywa ngamafoni ziningi izakhamizi ezingelawo amafoni
manje ngesikhathi esinje abantu bazaphephelaphi zikhona yini izikotsho njalo ziyenela
izikotsho zivele kazikho kulamalokithi avele ngelazo izikotsho loba ezinye zikhona zenezindawo eziningi zishile izikotsho leziyana so kuzaba lobunzima obukhulu and kunika abantu abangomama ubunzima bokuthi bazabe bekhangelane lo dubo lwamagetsi udubo lona seluphendukile futhi phezu kwabomama olwamanzi ngoba yibo kuzanele futhi beyedingana amanzi so kuthwalisa nzima umuntu ongumama
manje singathini nxa sikhangele yena umanispala ikwehluleka ukuqoqa na kumbe amanzi ayasilela ukuthi la usehlule ukuthi ayenzeni
amanzi okusilela sibila ayanjani ayasilela kodwa lapho abelezigwenqa khona yokunika isikhathi esifitshane ukuthi ayazise ini abantu.
Unkosazana Othilia Spanda ubona ngenhlelo zabesifazana kunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Ubexoxa lo Chris Gande weStudio 7. Sikhangele okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leHerald lithi uhulumende usekhuphe imali engange 37.4 million ezaphathisa umasipala weHarare kunhlelo zamanzi. Iphephandaba leChronicle lona lithi isikhonzi seUnited Nations esiphakathi kokwethekelela eZimbabwe umnumzana Clement Vole uzahlangana lomongameli Emmerson Mnangagwa namuhla. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salibonani zulu kandaba umhlaba wonke unje singamaZimbabwe sigcwele amazwe wonke kodwa ke lapho esihlala khona hey abasithanda abantu kunjena nje bathi sibuye leZimbabwe siyohlala phi ngoba akukho safe kwehlula lazo isidumbu umufi umgabi kuthiwa akakho safe umuntu ofile eZimbabwe ubisele eSingapore pho thina siyophephela phi sinike nini indlela zokuphila ngoba sifisa ukuthi ngabe sisekhaya eZimbabwe kodwa ke hlala ngaphandle kwamanye amazwe. Celana enhlala kahle siyacela kuZulu kandaba asincedise ukubana siphephele sikuphi na sifisa ukubuyela ekhaya eZimbabwe.
Salunane basakazi likhuluma lo-Arnold Hlanga eseButswana ePhalate. Eyi impeni sakale Zimbabwe shuwa yize sibuhlungu shuwa. Sibuhlungu kakhulu noPeter Magombe ilo shuwa odingakala ongabonakali. Njalo sibe sicela ukuthi uhulumende kangenele shuwa uPeter Magombe ebonakala ukuze abagulayo bekhona ukwelashwa sukuze sibuhlungu ngempela.
Salibonani balaleli beStudio 7. Mina into engizwisa ubuhlungu yile. Izolo sithe sikhuluma ukubana igovernment yeZanu PF kayilunganga. Izinto zisancwebeka kubo 1982. Abantwana beZimbabwe abalwela ilizwe baphuma bebaleka elizweni. Besiya kwamanye amazwe bephephela kuthiwa ngama-dissident ngomva kokuletha uzibuse eZimbabwe. Abantu beZimbabwe, abantwana beZimbabwe bathi singama-dissident. Kodwa lamhlanje sokujikile. Inkukhu ibisidla amatsiyane ezinye inkukhu namhlanje isijikile isisidla amatsiyane ayo. Khona abantu beqalisa ukuma kube kanti kule 20,000 more than that abantu abafayo umhlaba wathula tu even leZimbabwe sihlekwa namhlanje inkukhu sisidla amatsiyana yokucatha umuntu oyi-1 abantu sebesife ezibhedlela sokuthiwa stand still ezikolo abantwana abasoze bafunde ngomuntu oyi-1 kanti izolo belingakunanzeleli silitshela ukuthi hey ake lilimuke nasi isigebenga somuntu kodwa namhlanje it's too late ngoba inkukhu izidlela amatsiyana nayo.
Ani basakazi mina ngina Devi so bengicela ukuthi sikhulume iqiniso leli ukuthi hayi laba bantu bavele bacina ngezidumbu zabantu onkomo so bathatha imizimba bayisebenzisa waye umgabesala ukuyaphana ngale esithethini bengicela bakithi ngani uhulumende lo ngayeke lo adapt abantu shuwa abantu baphumule kanti sisafa salungelwa nini khona peZimbabwe ehlala singayisidubeka kuze kube nini.
Kamalami ngu-John Baleni, ngisesilobela eNkabazi. Angazi ngibona ilizwe likhangelane lohlupho olukhulu kakhulu ngokunyamalala kukandodalo uPeter. UPeter anqayenyamalele mbona ilizwe lisuba lokunye ukuvukela uhulumende ngenye indlela eliqiniso. Njalo okungimangalisayo ngibona abantu behlupheka besifa. Ngikhuluma ngisezenje nje bayafa abantu esibhedlela. I-national disaster. Mbeze ngibuza-ke ukuthi kanti ibapostoli lina elibonayo lina eyabomoya lithule zwi endabeni. Phumani egcekeni phela emachurchi enu. Lalapho elikhona, lalapho elithandaza khona, lisivikile ukuthi ubaba lo uhamba njani. OJeremaya labo bantu bamaprofita labo bankayo, Isaya obantu bantu babetshela abakhulu bakahulumende nxa izinto zesitsha. Kanti lina libona kuphela kwabomamazala labo labakhwenyana okokuzondanisa abantu ngemuli kuphela, lingakhangeli lokho kwelizwi. Hayi phumani igcekeni liphulu lingadlali ngebizwe likaNkulunkulu. Langa umsebenzi sitshelanini phela lini. Khwelani entabeni libhonge liphenduke kona lize sitshela iqiniso. Andilithethisi kodwa ngikhuluma iqiniso. Ngiyabonga.
Salibonani basakazi, salibonani balaleli. Mina owami umbono ulele ekutheni kona kambe uhulumende uyakubona yini ukuthi uyaphambanisa. Nxa sekuthi khona umuntu ongabe complaina ukuthi imali engiyiholayo incane abe siyathunjwa-ke ngamaphoyisa, enguthanda ukukunazelela ukuthi kambe sizaphuma yini kuma-sanction nxa kunje, kambe ilizwe lizathuthuka yini nxa kunje. Asazi ukuthi i-Afrika ingakwenziwa njani ukuthi ama-leaders e-Afrika akahlangane abonisane ngento ezifana nalezi, ngoba kakuncedisi ukuthi bathi siyasekela ukuthi ama-sanction aphume, kodwa umuntu abamsekela ukuthi ama-sanction aphume ebeke qhubeke senza into ezingalungile. Lokho kukodwa nje kuzathatha ukuthi iZimbabwe ithathe iminyaka eminingi kakhulu ukuthi iphumelele, ngoba lesi simo esikuso manje kasisihle. Siyacela sibithi ubaba uMnanga kwakubela abanye ama-ministers akhe ambonisayo ukuthi lokhu kuyeke kusisandawo, ngoba nxa kubhizi ukuthunjwa abantu bachaya wabezwa yonke le nto, sokuyiyo phela indlela ukuthi idivelophe ilizwe kuthiwa abantu. Kambe likhona ilizwe lakaladivelopha ukuthi abantu bebethunjwa besiwale nale? Hayi bo, ama-ministers labaqondisi bayeke bazame ukuthi bahlale phansi babonisane layo ukuthi hayi lokhu asendlela ukubusa ilizwe lokhu, ikubulala isizwe lokhu.
Salibonani donke sisakazi bakaStudio 7, salibonani. Bonga ithuba lenu leli lisipha lona ukuthi sikhulume okusezinhlizweni zethu, siphinde silalele okukhulunywa ngabanye jikelele nje eZimbabwe. Siyabonga leli thuba, sithi muqhubekele phambili kunjalo. Jabula. Mina igama ngingumlamuli, ngizothanda ukuchaza ngendaba yokucatsha kukaudokotela uMagombeyi. Le ndaba enzisa ubuhlungu okuphindiweyo, enzisa ubuhlungu. Ma ngithi ngiyabheka ilokhu kuhamba umuntu okhulumayo ezama ukuthi akhulume ngento yabirongo eZimbabwe, kumele ukuthi anyamalaliswe. And yonke le into ingatshona iy'mpica abadala ilizwe lonke jikelele leZimbabwe, kukanti-ke le nto yenziwa nguye uMnangagwa uyayazi. Angeke uMnangagwa ahluleke ukuba yazi le into, uyayazi.
Labonge bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imlayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Uzulu weHaiti ukhangelelwe ukuphatheka kuhlelo lokutshengisela esitaladeni oluqoqwe ngamabandla aphikisayo namuhla ekonona ngomongameli Jovenel Moïse esithi kumele asuke embusweni. Izulu lesikhukhula eliqale ukuchitheka ngesonto kwele South Sudan lidilize imizi eminingi lajiya inkulungwane zabantu zingelandawo zokuhlala. Siziqhubeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili eMelika. Umongameli Donald Trump uselandule imbiko ethi wazwakala ngumcuphi kahulumende wakhe ethembisa umkhokheli welinye ilizwe elingaqanjwanga ngegama ulutho olungaqanjwanga lalo. Embikweni wethule izolo ngemva kokuvela kodaba lolu, umongameli Trump uthe iziwula kuphela yizo ezingakukholwa lokhu. Abanye bathi nxa kuyikuthi ngempela kwenzakala, umongameli Trump engaba wephula umthetho.
Insumansumane le daba Insumansumane le ndaba na Liyamesaba yini na lo muntu Uyasabisa yini na lo muntu Akulunganga wenzayo Akulunganga wenzayo Insumansumane le ndaba Insumansumane le ndaba na Liyamesaba yini na lo muntu Uyasabisa yini na lo muntu Akulunganga wenzayo Akulunganga wenzayo Ngabe sabe sithi
wena Wathethe kazi labantu wena
Ithi ngabe sabe sithi
wena Wahlume sabantu wena
Ngabe sabe sithi
wena Ungumbulali wena
Akulunganga wakwenzayo
Sikhulume nasithetheni
Akulunganga wakwenzayo
Sikhulume nasithetheni
Chani ulelizi Lipila na babulali Lipila chani ulendao Lipila na basumezi Ingabebe lisavisa na Nasila kitu uchula Ingobabe lisavisa na Nasila kitu uchula Alikulume Alikulumeli alikulumeli wotu
Yengoma esiphiwa ngubheki inkosi ngwenya ingoma ethi yensumansumane esigqibela ke izindaba zekuseni kodwa singake hlukane sikhangele ebezihamba phambili Udokotela Peter Magombeyi yena obethunjiwe watholakala izolo ubikwa evalelwe ngamapolisa njalo amagqwetha akhe athi alelwe ukuthi ambone. Umasipala wakobulawayo uthi uzavalela izakhamizi amanzi namuhla aze ayewavula njalo ngesonto. Ayike kwanele okwamanje kodwa likhumbula zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na eyami impela viki isiqalisile asibeni sonke njalo ngomvulo olivalelisayo nguntungameli Nkomo. Lichone kuwe.